Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 yesonto mhla 20 kuHlolanja 2022 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leCitizens Coalition for Change selisungule umkhankaso walo ugedo oluzayo. Amabandla ezombusazwe akhuthazwa ukuba akhankase ngokuthula ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lilungiselela ugedo lwama-by-elections.
Ungakhangela u-section 67 we-constitution upha abantu ilungelo lokuthi bangene kulamaqembu baphume bangene kulana bakhankase bengavikelwanga.
Uyakhala owesifazana osebalekele indoda okuthiwa idlongula abantwana labazukulu. Abahlala esigabeni semakorokoro emangwe bathi kumele undoda lo asuke endaweni le.
Ucela amandla ukuthi nandincedise ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha zezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizovezwa kulo msakazo. Umongameli webandla leCitizens Coalition for Change uthi kasuze avume ukuba ibandla lakhe liqilwe kukhetho lwama-by-elections. Kuliza kwenziwa ngenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usejulela lolu daba.
Do you remember? I can't remember. I remember.
Umnumzana Nelson Chamisa wethule lokhu namuhla eZimbabwe Grounds elokishini leHighfield eHarare ngesikhathi ibandla leCCC lisungula umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Uchamisa ubonge kakhulu abantu abaphumelele ukuya emhlanganweni lo loba bebevinjwa ngamapholisa. Abanye babo bagcine behamba uma ngomude besuka esidunguza lezinye indawo ukwenzela ukuya kuzwa uChamisa esethulela uZulu umbiko oqakathekileyo wama-by-elections. UChamisa uthe wamnika amadlabuzane ukuba asebenzele uZulu kulandela ukuhluthunelwa kwebandla le-MDC Alliance ngumnumzana Douglas Monzora nabanye bakhe.
Vakafunga kutwanga vairiga. Ndokubanda uzandikata muizive. Iya kasiwa nesawe ndakasiya ndakapuwa. Munongezo wekwatino fana kuyenda.
UChamisa usole kakhulu amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa othi kasoze avuse ilizwe leZimbabwe. Omunye okhuluma emhlanganweni lo nguBenon Ncube okhuthaze abatsha ukuba bebhalise ukuvota njalo bavote.
UZimbabwe kumele abantu baregister ukuvota ngoba yikho lapho oqalisa khona ukudecide ifuture. Nxa ungarejistanga ukuvota it means awuvotanga and awulalungelo lokucomplaina or lokusuggesta because ukule chance yokuthi ukwenze wasiyekela especially abancane.
Unkosikazi Ellen Chiriedenga umsekeli wabona ngomsebenzi wabatsha kubandla le-CCC uthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo.
Athina sizanqoba ngoba abantu njengoba besukume ngokuneni babo.
Ibandla leZNPF lalo belisungula imikhankaso namhla ezabelweni ezimbili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubesesabelweni seMalondera utshele abalandeli bebandla leli ukuba bevote ngobuningi babo ukhetho oluzayo. Umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZNPF uthi iqhubekela phambili imikhankaso yabo.
Yokuqala khona ukusitshengisa ukuthi u-2023 uzabe enjani sizahle sibone ngawo ama-by-elections ethu. Ngathi konke kuhamba kuhle sibili.
Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwa ngenxa yokuthi ibandla likamnumzana Douglas Monzora ele-MDCT laxotshisa kumakhansila kudayela ephalamende labo ababesekela i-MDC Alliance eyayikhokhelwa nguChamisa engakasunguli ele-CCC. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Incwadi ezicubungula ezombosazwe zithi akumelanga kube lodlakela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Bayakhankasa ngamandla abazancintisa kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Incwadi zombosazwe zethule lokhu kulandela imbiko ethi kulabanye abantu abahlasele abakubandla leCitizens Coalition for Change, labanye njalo abakubandla elibusayo eleZANU PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo ukhuthaze abalandeli bamabandla ezombusazwe ukuba bekhankase ngokuthula ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Omunye wabasola abadala udlakela ngumnumzana Efi Dlela Ncube.
Ungakhangela u-Section 67 we-Constitution upha abantu ilungelo lokuthi bangene kulamaqembu baphume bangene kulana bakhankase bengavinjelwanga bazikhethele labo abafuna babe ngabaholi babo ukansila, usenator, uMP, upresident bengavinjelwanga bangazanga bethuselwa. Kanti ke njalo u-Section 58 we-Constitution ubapha ilungelo abantu ukuthi bangene emaqenjeni bazivumbele amaqembu abafuna ukuwabumba bengazange bavinjelwa bangazange bethuselwa.
Uncube uthi abantu akumelanga bekhahlanyezwe ngesikhathi sokhetho.
Kufanele abantu bakhankase bengavinjelwanga bengazange bethuselwa, bengazange batshaywa, bakhankase kuma-television, bakhankase emaredweni, bazibambele imihlanga nemaradio lakho konke bengazange bavinjelwa. Yiyo i-democracy leyo. Hayi isiyaluyalo sokutshana sokuthuselana lesi esisibonayo. Ayisiso esihambisana le-democracy. Senza ukhetho lungakhululeki.
Umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye oyingcwethi kwezombusazwe uyakusekela lokhu.
Njengoba betsho ukuthi nxa isisifa iyaqhatsha, sokuyikuphela kwezinsuku zakhona. Bayazizwa labo ukuthi hayi lapha sesikhamekile, basazama nje ukuthi bathi kodwa sokuzinsuku zabo zokugcina. Sikungasimangalisi kakhulu lokhu abakwenzayo abadala, ngoba izinsuku zabo sezimbalwa ngalesi sikhathi. Lapho sibona khona umuntu wonke esifuna ukuthi alubana izinto zingaguquka, sibone elinye icele elitsha leli ukuthi lona lisiphatheleni.
Eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Abigail Mupambi okunhlanganiso ye hashtag this constitution uvumelana laye.
Like another year asokuqalisile violence, ihate speech, intolerance, toxicity, abantu bayaxabana.
Umnumzana Elifasi Mashaba okubandla leZANU PF uthi kumele abantu bonke bekhankase ngokuthula.
Sokubuhlungu ke ukuthi kona abantu sithina sithi lapha abantu be bayakhankasa phakathi komuzi sebe-athakwa ngamataxi la awe-TPC ne-MTC. Asidingi ukuthi thina sibe lokudla umzwane, kodwa singathini pho njengoba vele into e-violence ivele i-DNA yabo. Kodwa thina sifuna ukuthi izinto zibe peacefully, odliweyo adlule kuhle.
Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwa ngesikhathi selehlile inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Umkhuhlane lo usubulele abafika phose inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5386 elizweni kusukela ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemaphandleni namhla sisemakhorokhoro eMangwe ukula bantu bafuna kubotshwe isakhamuzi okuthiwa sadlwengula abantwana labazukulu okwenza umkakhe afulathele umuzi ayehlala kwelaboTswana. Indoda le uNdlovu uke wabotshwa wahlala entolongweni okweminyaka emibili. Izakhamizi zithi uqhubekela phambili edlongula abazukulu njalo ukhuthaza ubukhohlakali obumangalisayo esigabeni lesi. Sehlulekile ukukhuluma loNdlovu lamapholisa ngodaba lolu. Omunye wabantwana bakaNdlovu usanda kubotshelwa ukudlwengula isihlobo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lonkosikazi Tabitha Mtobi Moyo Ndlovu wabalekela umuzi wakhe wayahlala kweleBotswana.
2007 ubaba uNdlovu sedlungula umntwana. Ngoba sekuyisisi sizabantu sithi umntwana lo lwesisu. So umntwana ngathi sengizothi isisu umntwana yani. So abekhaya sikhona ungcono umntwana lo simhambise enkambeni khona ezayakhuluma ukuthi umithi sombani. So sasesithatha umntwana lo sihamba la ekhalanyolo lobhuti wami. Umntwana sesifika ke sikhuluma ukuthi ngithiswe ngundlovu. Bamvale ngabona isitokisini nohlasi wesitokisini wasuka uye plumbe kaze wayaphenduka. So abakibo kandoda mina basasengasatshayisani bhule besithi khona mbobhisa umntana abo. Waseyibotsha kathe sesedlongo lomzukulu. Umntana umkazana lo mdala ongasho wakhe. Ukoko amezethi yebosi sibele ehlale edili 2 years yekutrayeli. Idlongula umntana loyo le 9 years. Bayakwazi usubhuka kwabantu abangaziyo lamapholisa bayakhwashiwa ngumuntu ohlale khona ngale eKhalanyoni.
Unkosikazi Ndlovu uthi
ngayakubhuti wamelwa agwele ngayacela wangithathisa ipassport. Ngabuya le passport abangabuya ngigotophiza abapistwe ukuthi ngidinga imali yokucrosa lapha nebhodi ematsiloje ukuthi ngize ngapha ngizozamela abantu abami. Yinto engisuse ekhaya nje ukuthi wabalwana vele sasesicabano ukunokuzima khona. Kuya phambili sibili lami ngiyezwa sibili ema-WhatsAppini lapha ukuthi hhayi abantu bami sebebona emzini yabantu. Kodwa baba lo wathi ngesikhathi khona beku-trayeli for 2 years abantu abami babengaphumi babengangeni emzini yabantu. Umntana lo ka-2006 wayengumntana esikolo, umntana mengajoji, engumntana sibili, kodwa lo mntana sibili lobuthetha. Kwathi nje ngokuphuma kukayise nje behlala la bantwana babajonga, umntana bahle bavuka ubhofu. Behamba sebetshontshe emzini yabantu besithi bathunywe nguyise. Khathi esenze zokuthi awurepile. Into endabulile esibili yafika yangiphindezelela sibili umkhuhlane wenhliziyo. Umntana lo kuthi osedlongo lo mntana kayise emdala. Hayi. Ngathi ngizwa sifihle ngahle ngadabuka siko kungase ngazitshela ngathi khona ufile ungcono kulami ngoba zonke izidingo zisangaphezulu mina kwami lokuthi ngawonani emhlabeni nakwazi. Izwisibuhlungu sebinto yomntana lovulile engafuna ukukhuluma ngayo. Izwisibuhlungu njengomntana ami ukuthi hhayi ukuthi umuntu yena yeloku efundisela abantwana into eziphuma endleleni phezu kwalokho sithatha umntana besiyagadela entilongweni. Udabulela ufuza abantu beliphakamele sibili lube esezandleni zomthetho. Abantu bemthetho besebenzisa umthetho akuthi kusebenze ubungani phezu komuntu ezinto ezimbi kangaka. Umntana lolo ngowami ngamzwela ubuhlungu kathe sesesenkatelwe entolongweni ngenxakayiso ophuma endleleni wayefuza ubaba loyijeziswe kathesi akubona kukhonoka kakukho.
Uyakhala lo mnumzana Frank Ndlovu umnye wabo kaNdlovu.
Ngicela amandla ukuthi nandingcedise abantu bezimbabwe ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana. Uthi okusabhekelela othi uloku ebamba abafana waze wathatha umfazi. Uthi esethethe umfazi ngayibona abantwana bekhula waqala wazalisa umntana wakhe owefirstborn womntwana. Abantwana lokhu emphindelela ngokuya walandelisa owakhe owesi-2. Indaba le yalokhu isiye emaphoyiseni elokhu umfana ebanje phuma. Kwakhanya ukuthi umfana usefundise manje nabantwana ukuthi bevule izindlu zabantu betshontshe nokuthi usefundise abantwana ukuthi berepe abanye abantwana. Sicela ukuthi umthetho ungenele kakhulu. Induna yethu lapha nguwobhoto. Besicela ukuthi lisisize impela lapho undodalo kasafunakala esigabeni.
Sicoce njalo lo nkosikazi Hontibile Ndlovu Phuthi, ukansila wesigaba lesi.
Wadlengula umntana wakhe waqala wamzalisa umntwana, waphinde usibili wamzalisa umntwana, waphinde wathi kubona la abantwana abazalisileyo wabamba futhi umzukulu wakhe ongu-grade 2 wabotshwa. Uthe ebotshiwe zukuzuku zambona esephandle. Uyawona imakhorokhoro yonke, uhambe ubona izinto zabantu engena ezindlini, thatha lokhwana lalokhwana konke akulaa nto elungileyo emakhorokhoro. Kodwa kukhona yikuthi kakaze simbone ingalo yomthetho imqinisela umthetho njengabo bonke abantu abawonayo. Abantwana labo sebesenza khonoku akade ekwenza, sebe umntwana wakhe userepha omunye umntwana. Okubuhlungu yikuthi umntwana mncane ngiyosevalelwe ejele, yena engumuntu omdala ongiyofundisa laba bantwana ulokhu ezihambahambela phandle. Sicela uncedo kakhulu ukuthi abantu lisisize ngalo baba. Malingasibambela yena nje awuze umthetho ukuthi uqhuba ngayiphi indlela, ngoba asisakhululekanga emakhorokhoro. Abantu abethu sesesaba ukubathuma sile irrigation evuliweyo, abantu abethu abangamankazana sesesaba ukubathuma. Sohamba thina zalukazi engadini kuyasebenza, sisaba ukuthuma abantwana, sisaba yena labantu abakhe. umama wabantwana sowazathatha abantwana wabalekisa abanye wabasa eBotswana laye wabaleka since from 2017 engekho ekhaya ebalekisa abantwana ukuthi basenkingeni nganalo ubaba. So thina esikucelayo nje ukuthi lisincedise kuyena lo ubaba ingalo yomthetho imvalele njengokuba sike saba lawo mpela sazama ngazo zonke indlela izakhamizi zazama ngazo zonke indlela ukuthi bayembophisa kubaba uchief uHobodo. Kodwa ekubotshiseni kwakhe kuchief akuzange kwaba le action ethathayo. Kwathi kugcina sazwa ubaba esithi ubaba uchief esithi akula muntu oxotshwayo esigabeni. Akula muntu oxotshwayo esigabeni yena akakambone eli cala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Alpheus Ndlovu odabuka eMakorokoro.
Usebotshwe kanengi lo muntu. Kanengi elokhu ebuya. Siyacela ukuthi umthetho udlale indima yawo siward 17 before sithatha umthetho ezandleni zethu. Sicela ukuthi kulungiswe khonoko lisincedise khonapho lo muntu ahambe futhi angathuthiswa kutoya kwesinye isigaba. Indawo emfanele ijele.
Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lenduna uHobodo kanye labosobhuku. Okwamanje izakhamizi zixoxisana ngokumele zikwenze ngokushesha ebulenjini bokuxhumana obe WhatsApp. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakweleBritane umnumzana Boris Johnson uthi ilizwe lakhe lizafakela umnumzana Vladimir Putin umkhokheli wakweleRussia labanye bakhe izithezo zenodo ingahlesela ilizwe leUkraine. UJohnson wethule lokhu ngesikhathi umongameli Joe Biden wakweleMelika esithi uPutin uzimisele ukuhlasela ilizwe lakweleUkraine. UBiden ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana labakunhlanganiso ye-United Nations namuhla ngokwenziwa nguPutin obelolonga ibutho elisebenzisa imibhobho yenyuklia. ELeRussia lithi akumelanga eleUkraine lingene kumanyano weNorth Atlantic Treaty Organization kumbe iNATO. Idamu elikhulu eleGrand Ethiopian Renaissance Dam elakhiwa ngele-Ethiopia emfuleni omkhulu uBlue Nile likhangelwe ukuba lizaqala namuhla ukubhedla umlilo wakagetsi. Sokusele kancane ukuba lakhiwe ngokupheleleyo idamu leli. Okwamanje kusuke isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje. Mina ubaba mkhulu babelobola.
Kwezamasiko namhla uEzra Chisa Sibanda uxoxa nomnumzana Edmos Baloyi isakhamuzi sentaba zinduna. Ubaloyi ukhala ngokuswelakala kwenkokheli zomdabu ogoqela uFelix Nhlanhlama Ngwendiweni induna yesigaba lesi. Sonke siyakwazi okwehlela uNdiweni osebhilitani okwamanje.
Yihluphe sibili ngemali asilayo siyaphekana.
Nxa likhuluma labaphathi benu-ke bathini ba?
Isingazi kwezisigaba ngoba abaphathi baseselabo. Thina kwesethu isigaba inhlawundina sisangasikabelaba lo mphathi. Umphathi wethu walala.
Ubani?
UMabhena.
Wayeyinto?
Wayengumphathi wethu.
Usijona ukhansila
uMP? Ukhansila yi-one umkhabo umkandla. Sisuki khonapho kwisigaba sinye.
Omunye umphathi omkhumayo ngonjalo?
Unyathi abesigaba bakomgobo. Abakomgobo ngale
abakajuzi.
Walala abakajuzi.
Usobhuku?
Yengusubu abakathuzi kundle zabo ukuthi umele ababinduku yakwabo ngubani
induna ke
induna yalala layo
ukhayisa
yi
wasathatha yombani
wayekhona umntana kuFelix. So asikwazi ukuhlupho bani uhambile la England yabona sekudlula iminyaka emibili emdala engakaphenduki.
Sela nduna sela bosobhuku
sela nduna sela sobhuku kithi lapha ebhekeni
akungeke ufake omunye
umele abe khona ngoba isigaba isigaba isebhekeni silo mphathi waso kule qembu la ngale elakokhumalo lalo lesigaba sayo uzobuya ngapha imbelezi lomkhokheli wayo ngapha isigodini silomkhokheli ehholo kulomkhokheli njalo njalo kusiyala emafanisi thina ngale sizintandane silapha
lizwe ngalitsho khona lobofelix ukuthi babuye ekhaya uthini kubo
hayi siyathokoza nxa bebuye kuba siyabe
sizaumcele ulalele khona lengilandi
ulalele siyamcela ukuthi abuye azosimela lolu hlupho kumbe lokhu okwamkhubayo thina kasingeni ndawo kulokhu kakulungisile yinduna yethu thina sifuna induna lapho
nguyokhethwayo
nguye wakhethwayo sifuna induna ngoba ulayo umne wabo uthambo imakhula layo kodwa-ke uthambo lokhu wahamba wahamba engilani ubaba sasisibona ukuthi kusuthi wahle wabamba yena lufelix ukuthi azosimela ngoba sisendo lwethu ngokuthi sibe le nduna manje sizayo ukuthi siyenze njani induna siselayo siyahamba yahamba engilani nxa kulokuthi kumbe kukhona abakubumbayo khona ngale lo thambo siyakubukela sikhumbula ubaba undiweni indlela induna yabo baba sizalwa lapho emndweni yenduna
lapha lizwe umnumzana Edmos Baloyi isakhamuzi sentaba zinduna ephupha lo Ezra Jesus Banda lesentaba zinduna lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo
sibe sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi njengoba sesingene inyanga esibili kulomnyaka ka-2022 ngifuna sikhangele umbono esilawo ngempilo zethu ngifuna ukubala kuHabakkuk chapter 2 uthi yena inkosi yasingiphendula yathi bhala umbono uwenze ucace phezu kwesibhebhe ukuze ogijimayo awufunde kuqakathekile ukuba ungabi lezifiso kodwa ube lombono abantu abaningi ababa lezifiso yikho lapho kuba lomehluko lombono isifiso yikho kwathiwa izifiso zika-amukela isifiso yinto oyabufisa ngenhliziyo ukuthi yenzakale kodwa-ke ungabi lamacebo okuthi leyo nto ingenzakala njalo ingafezeka njani ikanti umbono kuyabe kuyisifiso yebo kodwa isifiso esilamacebo okuthi singafezeka kanjani yikho lapha sibona okokuqala inkosi ikhuthaza uHabakkuk ithi yona bhala phansi umbono lo lawo into yokuqala nxa ulombono yikuwubhala phansi kumele ubhale phansi ukuthi kanti vele wena ubona uNkulunkulu wakubizela ukuthi wenzeni empilweni uNkulunkulu kabizelanga muntu ukuthi adle isitshwala ahambe ayelala avuke ekuseni ageze izandla njalo adle isitshwala ayelala kodwa kuNkulunkulu udale wonke umuntu wafaka phakathi kwenhliziyo yakhe umbono njalo wamfaka lento esingathi yona uNkulunkulu abe thume ungabe umbani lobani okumele ayenze lapha emhlabeni ayifeze aze ayiqede siyakwazi ukuthi uJesu umbono ayelawo wawusegcekeni ukuthi uze emhlabeni ukwenzela ukuthi azosindisa labo abalahlekileyo ngakho siyananzelela ukuthi ukusindisa labo abalahlekileyo uJesu kazanga phonga ukuthi ngiyafisa ukuthi nizabasindisa kodwa siyakwazi ukuthi waba lombono waba lecebo lokuthi uza kuye esiphambanweni ngabe esiphambanweni uza kufa njalo avuke ukuze labantu basindiswe kodwa siyabona umbono kaJesu ukuthi njalo waba lombono ukuthi adinga abafundisi azabafundisa ngokuthi basale belandela indlela zakhe ngakho nxa ulombono kumele ubhale phansi ucace kube gcekeni ukuthi kanti vele ufuna ukwenzani udubo lwabanye abantu ukuthi umuntu uyafuna ukwenza izinto ezinengi amaningi ebambe lapha chiye ngaqedi ayibamba ukunya kubamba chiye ngaqedi umbone seyiqile wagijima waya kokunya chiye futhi ngaqedi kuyabe kungacaci ukuthi ufuna ukwenzani okokugcina emfuna ukugcizelela ukuthi isikhathi esiningi nxa silombono ayisinto evuka isiyenzakele yinto engathatha iminyaka eminingi ngakho lapho siyabona uHabhakhukhi ekhuthazwa uNkulunkulu esithi lanxa uphuza ulindele ngakho ke lawe uNkulunkulu ukuvizela ukuthi ube lombono ngempilo yakho unginika lingqobe namhlanje nxa ukhangele wena ubona ngani uNkulunkulu ukuvizelene
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu enithandazela abandlaleleyo ukuba banike isineke sokuba nxa sebezwisisile umbono obaphe wona bekwanisa ukuwumelela ukuzifezeke njalo kulabo abalokhu bengazwisisi ukuthi ubabizeleni niyathandaza uba moya engcwele ukhulumisane labo ubasize bekwanisa ukuthola njalo lokuzwisisa ukuthi ubabizeleni uNkulunkulu ufuna benzeni lapha besaphila ngegama likaJesu amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Ngweza batsha namhla kweza tshisa sibanda uxoxa noJillian Ngwenya.
Siyabona sinyana kunjani?
Yaphila.
Gama lakho mbani?
UJillian
Ngwenya. Jillian Ngwenya. Kani umntana omncane le minyaka?
The 18 years.
Le 18. Umntwana lo lengayi?
The 1-3 months.
Wezo.
Uyisusegula.
Ngona mfuma ngabe ekhaya.
Eko.
Ndaba zinduna ke uLanda.
Aba nhlala ugogo kaluma.
Ungabe ugogo?
Ugogo ukhona.
So lapha ke ngiyakubona lapha usemncane isithupho laso.
Isithupho sikababa yeso singenza ngakayo usinqinza ngehlo ukuthatha ibhedi.
Bathini? Bathi abakuningxa ngela sithupho sikababa.
Bathi nihambe ayithatha isidumbu ibe yesithupho somzali wami.
Awula bazali.
Abazali bangikhona omunye lomunye omunye ule omunye ule so ukuthi ngesithathu sokwehlule
umama
mama usegoli
so wathiwa lapha mama esesiye goli wakuthiya wedwa ubaba ungazi
angikwazi
ubaba amazi kuzanjani ubaba ungamazi
ngiyafisa ukuba
ngiyafisa ukuba amazi khathesi uhambile ngalitshisa emgwaqweni angaka ubelethe umntwana kuhlungu lokhu uya nga
ngiyechalethi uant
kulani ku-ant
ngifikalalela khona njengoba kusekuduzane kusasa ngifuyathatha abana abami gogo
ufuyathatha abana wakho abanawakho banga
basegogwe u-anti wami khonayo
u-anti anti ozalwa ubani
ozalwa ubaba
kwenzakalani wayengaeli bagcina u-anti
akula muntu ongahlala
Anto wako kaseko lai?
Hai, uya pia kwa uti nganu ya ba abuse anto wako.
Uya ba abuse? So uti wananjongo siso mtala nye batate?
Ngintipi kwa sali la kukoko.
Ukoko sumu tuli lao sali kukwe? So tulu kukwe la?
Uzalu mamu.
Uzalu mamu. Waila nga sali kukwe uzalu mamu kutala?
Sasa nga kwa stu nga?
So anto wala? Watahu bono kukwe wako? Ufundile uhambe esikolo? Wacina form one?
Cina form four.
Umntwana usibala isikhathi bani?
Ngabhala ngisithwele.
Wabhala usithwele? Ngo-2020? Umntwana esikolo? Ucinga mbani umntwana lo?
Yimi ngimsapota.
Usapota ngani wenzani?
Ngihambe ebantwini ngisahlawula.
Umsehlawule. Impilo yakhona impilo enzima le. So abanakho kathi esuthi vela ngokubachiye bebodwa subalanda. Nxa ubalanda uthole umntwana nje ilanga litshisa uhamba 12 kilometers ngenyawo. Kambe kuba nobunzima okunganani?
Lapha lizwe uEzra Jesus Banda ixoxa loJillian Ngwenya bese indaba zinduna. Singagqibi kuhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ivesi lazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selisungule umkhankaso walo ugedo oluzayo. Wolivalelisayo ngugedo Dube.